Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo igama lami ngukips dube lingalitshona njani mthokazi omuhle endabeni zethu lamhlanje unkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuba lilunga ledale lecabinet kuhulumende weZimbabwe uthi uzasebenza kuhle lozulu
abantu zabalalela abantu zasebenza labo sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele
kodwa kulabanye abathi kasoze enze lutho unkosikazi Sithembiso Nyoni
ngakhayela uSithembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abayemkhonweni emaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosikazi Sithembiso Nyoni oloke elilunga ledale lecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukututukisa abesifazana njalo lamabhizimusi. Unkosikazi Nyoni usanda kukhethwa ngumnangagwa lamanye amalunga edale lecabinet afika amajumi amabili. Uthi uzasebenza kakhulu ukwenzela ukuthi abesifazana babe lempilo engcono lamabhizimusi asacathulayo athuthuke ngemfanelo.
Abantu zabalalela, abantu zasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi, abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele, kodwa abantu bazenzele, ugovernment afacilitate. So, kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi, bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Yekela ngikutshele example, seqalisile ukumfonela mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekuhluphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu lalokhu enxeka yisiko abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile, itechnology isinkulu, ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SMEs bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Ye, kulabanye kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo lina ngwenu. Kulokuthi bekhuluma ngengcebethu, amacansi, into ezinjalo. Likhuluma into phela ezingani zimodern, into ezingani ngizesimanjemanje. Kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho.
Kababuye labo lamacebo. Bona bala macebo bani. Angisho abona ukuthi mina engifuna ukubalekela. Abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala. Umsebenzi ube yikukriticize lokhu lalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina wami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Ye, angicabangi ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside. Engikubonileyo ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle. Kodwa babe belokhu bezingilizela bengayiphambili. Khathesi sifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena oku ministry ye industry lawe oku ministry ye tourism lawe oku ministry ye agriculture kuyino ngakuvula ukuthi ama SMEs labana balama business ku tourism ku industry ku agriculture bakhule ba facilitate labo lapha kulama trips okuya lapho ungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kulezinto amanye amaceba abangaweza labo babe part of the bigger economy. So yikho esizakwenza khonoko ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu babe bethunga ingcebethu omama obaba babe bebaza imthini lapho hayi esikufunayo thina ikuthi lapho kuthiwa i-SME wenze uluto ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuthi abe uhlangothi lukahulumende olubona ngebasifazana. Kusenjalo-ke kulabantu abaningi abathi abaphatha intambo bakahulumende abadabuka eMatabeleland abasoze benzele lutho uZulu.
Umnankagwa usanda kunconywa ngabanye abantu ngokukhetha amalunga edale lekhabhinethi amatsha. Kodwa-ke kulabantu abahlala koBulawayo abathi abakhethiweyo laba abagoqela umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye babo kabasoze bathuthukise umnotho kaZulu. UMathema ngumphathintambo wendaba zekhaya, kuthi-ke unkosikazi Nyoni uphethe uhlangothi olubona ngabesifazana lamabhizimusi amancane lasathuthukayo. Omunye walabo abachothoza abaphathintambo laba ngumnumzana Matthew Nxumalo othi unkosikazi Nyoni kumele aphume lamacebo angcono okuthuthukisa uZulu kulalokhu ahlala ekwenza okokukhuthaza abantu ukuthi beluke amacansi njalo bethunge lengcebethu. Uthi akulalutho njalo oluza kwenziwa nguMathema owake waba ngumphathintambo wezabelo eMathebeleland.
Sijayele ukukubona ukuthi bona ababekhethwe besuke emkhoneni wamaNdebeleni abasebenzeli ekhaya. Siyasibone ukunyaba kukhulumayo isithi njengokuthi singakhayela uSithembiso Nyoni. Ujayele ukukhuthaza abantu abemkhoneni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili ngoba amathuba abanikeza wona ngamathuba angasola. Lawani singathi ngama-big business ideas ubachiya belokhu belamathuba amancane. Singakhangela njalo ukuthi abanye abanjengomathema bona sebelesikhathi bekhona kodwa-ke abakaze belethe nguquko. Wasuka koBulawayo khonapha akulanto ayenzile ebemhambise eMathebeleni North, akulanto ayenzile khathesi akulaubukuthe singakukhangelela ukuvela kuye ngoba vele sevele waba ngathi le history umbe imbali etshengisela ukuthi ukusebenza kwakhe akuvela kusizi lutho.
Osakhulayo unkosikazi Thato Mleya uthi akulalutho olutsha olungalethwa ngabakhethiweyo, ethi njalo kumele balethe inguquko bengabandlululi abantu ngamabandla.
Ukuthi sesikhangelele inguquko kwama-cabinets angene amanje, ayikhona lawo angena for 38 years and akalethi inguquko kube eMathebeleland. Kithi and thina sinjengama-youth nxa sesikukhangelele ukuthi abantu laba khona for 38 years abalethanga inguquko njengemisebenzi, njalo nxa sesikukhangelele ukuthi kakhona nxa kuyukuthi baletha imisebenzi kulethwa imisebenzi kuyabo indawo, ukuthi nxa umuntu eletha umsebenzi kalethe imisebenzi njengeparty but uletha umsebenzi njengomongameli njengomuntu osebenzela i-government, ayikhona umuntu oletha umsebenzi ngenxa yeparty yakhe.
Unkosikazi Nomsanyathi laye uvumelana loMleya.
KweleMathebeleland lapha sikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha siphakame sithuthuke lathi, kodwa-ke singazi ukuthi khona kumaminista la akhona ukuthi asilaqinisa ukuthi singabathemba okunganani ukuthi bazasenzelani, ngoba le iminyaka edlulileyo bebengakaze bayenze ulutho olubambekayo kithi lapha kobomama. Kodwa-ke singazi laba abasha sizabapha ithuba sikhangelele kibo, sicela ukuthi khona basiphakamise lathi ngapha eMathebeleland lathi sithuthuke ngapha njengabomama. So besikhangelele ukuthi khona labo basincedise labo abasha, sibapha leli ithuba ukuthi labo bake batshengise ukuthi khona bona vele bafuna ukusenzelani, bafuna ukwenzelani ngapha eMathebeleland.
Umnumzana Nkululeko Makuleya isakhamuzi sakobulawayo uthi kalansololwa labo abakhethiweyo ethi kumele banikezwe ithuba ngaphansi kukahulumende omutsha.
Siyabanika ichance bengasebenza as long as umthetho uzasebenza. Otherwise ama-ministers noma ebekhona noma ebemahle noma ebemamabi, but as long as kungela mthetho elizweni akula nto uzasebenza. So singabanika ichance, at least there is a balance.
UZulu weZimbabwe jikelele uveze imbono echiyeneyo mayelana lecabinet ekhethwe ngumnangagwa ikakhulu enkundleni zokuzilibazisa ezeTwitter leFacebook. Omunye walabo ababhale kulinkundla ngumnumzana Gordon Moyo oncome kakhulu ukukhethwa kukamnumzana Mthuli Ncube esithi iyo yodwa into enhle eyenzakale elizweni leZimbabwe esikhathini eside esidluleyo. Omunye njalo ngumnumzana David Coulthard othakazelele ukukhethwa kukancube loKesty Conventry ophethe uhlangothi lwezemidlalo labatsha. Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Bakla Tambo uthi ozabe phethe ezemali usikhwica mfundo Ncube ovela eLupane ulolwazi olukhulu njalo enganceda elizwe kakhulu. Uncome njalo osakhulayo uMangaliso Ndlovu odabuka ePlumtree okuhlangothi lwezamafekitali. Uthi uNdlovu lakho ukuletha inguquko ikakhulu ekuvuseleleni amakampani avaliweyo kobulawayo.
Mbona kungumuntu ongencedisa kakhulu ngoba engenelisa ukuthi azwisise lokho okufunwa ngabantu emathebeleleni kakhulu endaweni njengakobulawayo lapho esingathi sekutshaya kakhulu yile singathi yi-deindustrialization.
UTambo wengeze esithi unkosikazi Nyoni lomnumzana Abednego Ncube umphathi ntambo wesabelo semathebeleleni South kumele baguqule indlela abasebenza ngayo ukuze babe losizo ebantwini bemathebeleleni.
Abanye singabakhangelela lapha abasebengenile lapha ngomama ofana loSithembiso Nyoni esibona ngaye ngomama sibili okweminyaka eminingi osephethe lapha kulapha kwezamabhizinisi amancane. Kodwa okuphuma kakhulu hhayi angikuboni okungaphuma kakhulu engingawukhangelela kakhulu kumama uSithembiso ngoba nje selesikhathi ekhona phana kuministry naliyana. Okuphuma kuministry liyana hhayi eqinisweni mina hhayi angikuboni. Nxa engabuya etshintshe ebe lomqondo omutsha kuministry yakhe ukuthi yena sengumuntu ofuna ukuthuthukisa ukuthi amabhizinisi amancane kumbe bengathola nxa bengathola indawo zokusebenzela okwakuqala, nxa njalo bengatshengiselwa ukuthi bekhiphe njalo labo ama-taxes nganjalo labo bengathuthukiswa ekuthini bethole amaloloyo singathi ngamalonzi kutholakala indlela abangabhadala ngayo kakuhle. Mbona ngani kungaba yinto engasinceda kakhulu ngoba izizwe sezithuthukile kathesi, izizwe sezithuthuke kakhulu ngenxa yamabhizinisi amancane. Nxa sesikhanyela kanjalo ubabo njengo-Abednego Ncube useviseliwe kanjalo kumhlubulo wemathebeleleni South, kodwa sokufunakala ukuthi beqalise ukusebenza kutsha njengoba kathi sizafakwa uhlelo lwesingathi devolution of power. Nxa engaba ngumuntu ongasebenzisana kuhle kuhle lezinye inkokheli zezigaba esebenzisana nawo amabhizinisi njengoba kuzawuba lalayo singathi ngama-economic turnaround plan ama-provinces abe nguye umuntu okhokhelwa nalawo ama-economic turnaround plans.
Abangakhethwanga ukuba babuyele kudalele cabinet akade sebehlale isikhathi eside besebenzela uhulumende bagoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana David Parrenyathwa labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Hello koko bethu babe tetela mazo sicina masiko
yabo kambe zulu kandaba lingathola njani lapho likhona khona ngapho ke endaweni ezijeneyo kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma amalobolo kambe amalobolo lokho eyikhokhono kesikwaziyo kumbe sokwaguquka ukuze ngihlaziye lolu daba ngilonkosikazi sakhile line umadube ingcwethi kwezamasiko esintu sakubona madube
yabo kipsi njani labalaleli
ngiloba bake uGary Twala Jackson ukhona bake kwele Melika baba Jackson kunjani
ngiyaphila lisa nabalaleli madube
hayi siphila kakhulu so ngikaze ngayo madube amalobolo kambe lokho engamalobolo yini
kwezinye indawo yasesengamalobolo kwezinye indawo hayi sokuyinotho lokukhawulisana lokubhatalisana kuseyike malobolo akudalalani sasowazi so singathi ihafuhafu aseyiwo aseyiwo
Kwanamba ke uthini uthwala nxa ungangena khona?
Ngombono wami mina ngibona ngathi isiko lethu lilahleka kancane indlela ilobolo eliphathwa liphathwa ngensuku ezivedlileyo namhlanje ngibona ngathi sekwehlukile mpela ngoba sasibona abanye sebekwenza ngathi libhizinisi akusenziwa ngendlela kade besenziwa ngayo yesintu sokuyindlela yokuthola imali kwabanye osokuyinto mpela esingathi iyahlukumeza ubuntu bethu ngoba abanye abantu sokuchitheka imizi indaba zokuthi nxa sofika indabeni zamalobolo lapha abanye abantu mpela benze ngathi bayaqinisa mbe bathi babiza kakhulu okugcina uhlukumeza laba akade befisa ukuthi ngabe kuyachadwa kugcine sokuchithekile nje kanjalo
so madube kufuze ukuthi ngaphela kule lokho kuthiwa isivalo ukuthi ungathiwa lapha phela kudlulwa nxa ulobola kumele umela ungaba lento njani
na lokho kwakukhona kudala kathesi ha mboni mina kusasekhona lokho kipsi ngoba sokukhangela ukuthi umntwana wami ulotshelwe endaweni enjani emolini elemali kumbe engela mali umntu wami lobola usebenza ngaphi uyenzani yinto esiyiye sigqile nje sikhona dala babengakhangeli zona ezizinto ezinjengazonezo bantu babesithi umntu ma umthandile umthandile nxa ulotsholiswa loba isikwelede wayebhadala amalobolo uyabe lokhu ebhadala mbijanambijana azinaqedi kodwa kwakhathesi sokuyikufikisana nokukhawulisana
pho ke nxa sokunje babathwala kubanjwa njani
kunzima kakhulu mpela ngoba ilobolo kahle kahle esintwini vele besikwazi ukuthi libhadalwa ngenkomo kodwa ngenzeka abantu imfuyo isingasaqakathekanga kangaka kulezi nsuku sebegidimisa indibility isuke yenza into zibe nzima kakhulu ngoba kunzima mpela ukuthi ubizele umuntu inkomo mhlawumbe umuntu oziphilela impilo yasemadolobheni njalo labo abalobolisayo basemadolobheni angeke bazibize inkomo sekufuneka imali sebekhangela izidingo zabo bahle babize kakhulu bekhangele ukuthi hayi sifuna ukuthola indibility yokuyavala izikweleto zethu okusuke kwenze phela into zibe nzima kakhulu
so-ke madube kuyiwa phambilini wena ubona ngazani nxa ungatshela uzulu ukuthi asenzeni lokhu ungahamba njani kubhatalwe le mali elinganani nxa sikhuluma khona nxa umuntu elobolisa
ukulobola vele ngemvelo yesintu bekuhlokile umama ongumama nje intombi nto ulalapha alotshole kugcinwa khona umama oyabe ngumama esevele waphenduka bekule nhlawula kade vele ihlawula kuze inkomo eziyabe zikhethe ukuthi hhayi lezinye zomama uphendukile kodwa kulezi nsuku akusafani lakudala into kuphela engapho ngiyicelisa uzule ukuthi samemthi sibuyele emasikweni ethu singalahli isiko singaphongi ukopo esikubona kwezinye indawo kusenzakala ngokuthi lati siyabe sifuna ukuthi sifike kulonele ibangeli yilo lonele kodwa ukulotsholwa komuntu akube yikulotsholwa sibili sikwaziyo kwesintwini amalobolo abizwe nxa umkhwenyana echajiwe la abhadala imali abe ichajiwe ngesikhathi achajiwe ngaso nxa engelayo njalo akhalakhali kule mali yake lokhu ikhitshwa kumbe kuzinkomo kungathiwa 10 ule 5 uzakhipha 5 ubulokhu sebenza ukukhipha 1-1 zize ziphelele ayikhona ukuthi umuntu athathe umntana
yelo-ke ngunkosikazi sakhile line umadube ubekhuluma-ke lo mnumzana ujackson uGary Twala Jackson ekhonapha-ke kwele melika okwamanje-ke sike sizwe ezibhadelane labatsha
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaigobe namhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana pride mkono yena ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe sithinta indaba yokuthi abontanga bayasuthiseka na ngenombolo yabantu abasakhulayo abasebe iziphathamandla zikahulumende singakahambi kumkhono. Ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngithi amhlophe kunkosazana Kirsty Coventry, yena osengu-Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. Right, bafethu masambeni kumkhono, siyezwa okuningi ngodaba esilalo kuhlelo lamhlanje. Mkhono, ngiyakwamukela kuhlelo bhodi, uyizwile indaba ekhona.
Thina njengabasakhulayo singakhangela lapha siyabonda hatshi, siyathokoza kakhulu sibona ama-honorable abasakhulayo njengabo-Joana Mamombe bengena kuparlament laphana. Sikhangele njalo sibone abanye abangontanga bengena kumakansila befuna ukuthi bemelele indawo lapho abahlala khona ukuthi kube le mpumelelo ebambekayo. Lokhu yinto esithokozisayo sibili. Kodwa sikhangele njalo sibonde hatshi awontanga abangenileyo kuparlament la kumakansili balutshwana kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe i-65% iningi labantu ngabasakhulayo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-35. Kodwa siyathokoza ukuthi hatshi bakhona nje laba abangenileyo njalo ziyabe sisebenza labo, bengabe ZANU-PF, bengabe ngabe-MPC, ukuthi hatshi asebenzeni sonke njengabantu angabasakhulayo.
Lapho abantu babe bekankasa bedinga usekelo, eningi labantu abadala babe sithi sekuyisikhathi sokuthi abantu abasakhulayo labo baqala ukuthatha izikhundla. Ubona ngani imibono yabantu iyareflektha na ukuthi abantu abadala sebeqalile ukusekela abantu abasakhulayo?
Kuyakhanya ukuthi sekukhona abantu abadala abaningi sibili abasekelayo abantu abasakhulayo ukuthi bengene ezikhundleni zokukhokhela. Kodwa nje sikhangele njalo ukuthi abanye sekukhona abanye abalokhu besithi hatshi asifuni ukubona abasakhulayo bekhokhela. Siyakhangela sibona ukuthi sizwe amanye amalungu ephalamende ezanu-PF esithi hatshi sifuna ukuthi singezelele iminyaka yokuthi umuntu abe ngu-president siyifake ku-60 years ngoba abantu abasakhulayo laba sibe sihlukuluza. Lokhu kutshengisa sokuloku esaba sibili kule qembu labadala elesabayo ukuthi hayi abakhulayo akumelanga bebe thatha isikhundla ngoba baye besilwisa basikhipha lapho esidla khona. Yikho esingalitshalisa ukuza bekukhuluma ngezinye iy'ndlela. So ye bakhona abasapotayo sibili, kube labanye laba abalwisayo abathi hatshi abasakhulayo alifuni ukubabona ngoba bayasikhipha ezihlalweni zethu.
Awungitsheleke Pride, ulethemba nalo ukuthi abantu laba abontanga abasebengenile kuparlamente they will deliver?
Ithemba ngilalo sibili kubontanga abangenileyo kuparlamente ukuthi hatshi bazayenza ukuthi idlabuzane le micabango yabontanga izwakale, imboni yethu izwakale kuparlamente, ikakhulu sikhangela abantu njengabo Joana Mamombe, James Chidakwa, Hipmoji Tsiba. Siyabakhangela sibonde hatshi lapho bavela khona lo mmango abawuhambileyo ubugcwele ukuthi uqondane la yona le into yokuthi hatshi kumele bemelele ontanga. Ngakho sikhangela ukuthi hatshi bayeza kukwanisa ukuthi ifake ilizwi labontanga kuparlamente.
Umbuzo wami wokugcina ke Pride bese sigqiba uhlelo mnumzana, ulaso isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abakhangelele ukuthi ngomnyaka ka-2023 lami ngizabe ngingena kukhetho ukuthi lami ngincintise, lami ngithole ithuba lokuba lilunga ledale lephalamende?
Ngifuna ukukhuthaza ontanga bonke abaphandle ngale, ungabe ungowezanu-PF, ungabe ungowe-MDC, uqakathekile ukuthi bonke betholakale bengena labo emncintiswaneni leyi yokukhetha abakhokheli bethu ngoba kokuqala yithi esibaningi njengabantanga. Njalo kwesibili, ukukhokhela kufuna abantu abalamandla nezabuzane okuyikho ontanga abakwanisa ukuthi bekulethe. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza, sifuna ukuthi hatshi bengesabi, bengayithuki ngoba ilizwe vele liyatshintsha and lithintshwa ngabantu. Ngakho kumele bonke abafuna ukungena kuparlamente kumakhansila ontanga bebuthane bekhankase ebantwini betshela abantu ukuthi bafuna ukubayenzelani.
I Pride, ngikuzwile kahle mnumzana, ngilethemba lokuthi labo abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle bakulawo kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga ukubuya kuhlelo.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Pride Mkhono, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngenjabulo nguMikeobe, mthwakazi omuhle, ngithi libe leviki elishukela.
Sawanga khulu-ke Mike Hobe, sike siye kwezokholo kwamanje.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngombhalo osinika umfanekiso omuhle kakhulu. Ngifuna sike sicabange ngabalimi ekhaya. Sikhangela kuMathewu chapter ka 13 ngisiya kuverse 3 lo 4 sisiya phansi. Uthena uJesu ekhuluma labo, wakhuluma labo izinto eziningi ngemifanekiso, wathi kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela, wathi ekuhlanyeleni kwakhe enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, kwasekufika inyoni zayidla zayiqeda, kodwa enye yawela emadwaleni lapho eyayingela mhlabathi omningi khona, futhi yahle yabila ngoba kwakungela kutshona komhlabathi. Wathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa njalo ngoba yayingelampande yabuna. Abantu abaningi balempilo ezinjengembewu ewele eceleni nje ebugwaqweni, engazange ithole ithuba lokuthi iyebekwa emhlabathini, iyehlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Njalo singabala laphana umzekeliso lomfanekiso kaJesu uthi inyoni zeganga ziyabuya zidleke leyo mbewu ziyiqede, icine ingabi lutho nje empilweni. Baningi abantu oyabubona ukuthi umuntu lo ngabe wenza olu lutho empilweni, kodwa ubona impilo yakhe iphongukuphephuka iphelele emoyeni kungenxa yokuthi unjengembewu leyi ewele emgwaqweni, ewele endaweni lapho ezadliwa khona zinyoni. Ikanti njalo kube khona abanye okokuthi umuntu ngani uzaphumelela, ngani uza kuya kwenye indawo, kodwa umbone ekugcineni kuphephuka njengasayindawo layo. Lo ufanana njengembewu ewele phezu kwesigwaqa, phezu kwendawo lapho ngalamhlabathi omningi kakhona, okokuthi yabe ingani lempande, kodwa uzayibona isiphephukile yaphela. Umuntu onjalo-ke ufanana njengale mbewu engiyichasisileyo. Ikanti umsebenzi wevangeli yikuthi nxa ngabe singavumela uJesu asithathe thina esiyimbewu ewele emgwaqweni, asithathe thina esiyimbewu ewele edwaleni, ayesihlanyela emhlabathini ovundileyo. Lo mhlabathi ovundileyo ngumbuso kaNkulunkulu, uzakwana esokuthi ubwenze ukuba wena ube lezithelo, ukhule ube lezithelo, uthole amanzi, utholeke ukudla khonapho kumhlabathini, ukwanise ukuba wenze yonke into uNkulunkulu akudalela ukuba uyenze. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu owehlulekayo empilweni, uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu ongayindawo, kodwa nxa ungaxhumeka ungavumela uJesu ukuba abe ngulo umlimisi umhlanyeli oza kudobhake lapho khona edwaleni ungamilanga ungenzi lutho, akubake emhlabathini ovundileyo, lowo mhlabathi uthole embusweni kaNkulunkulu. Yakho ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba dingibandla lapho ngakhonza khona, dingalapho kutshinyayelwa khona ivangeli lomqotho. Funa ukukhuthaza abaningi abazibona ngani akusela lutho abangalwenza empilweni, abazibona ngani impilo yabo isifike ekugcineni, ukuba hatshi bo vumela ukuba isandla esihle, isandla sayena lo ohlanelayo, isandla somlimi Jesu Kristu akudobhe akubekeke emhlabathini ovundileyo, emhlabathini oza kunika ukudla, ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke, ukwenzela ukuthi impilo yakho ijinje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, nithandazela lo lalo olalele leli lizwi namhlanje, abanye basemakhaya, abanye basemadrobheni, abanye ngabatsha zintanga, abanye ngabomama sebebadala labo baba amakhehla, abanye zingwevu, abanye ngabafundi, abanye abasebenzayo, kuba ngabe izwi lakho leli lingathola umhlabathi ovundileyo enhlizweni zabo, ubaguqule bebekwazi ukuthi uNkulunkulu badalele uba bamphilele babe mazi egama likaJesu. Amen.
Siyabonga kakhulu-ke Ntungameli Nkomo, bekhuluma khonapho-ke lo mfundisi uSeni Sibanda. Lingakhohlwa ukuthi-ke lamhlanje bekule mdlalo enguqu, Islanders 1, Islanders 3, Dynamos 0. Kuzobuya-ke Zimbabwe Warriors 1 DRC 1. Singakehlukani, sikhangele nje kuncane ukuthi ekade siphathele khona unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa uba lilunga ledale cabinet, uthi uzasebenza kuhle lozulu. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, asidibaneni kuseni ngo-6:30 lapho esikhuluma khona lo Thembiso Nyoni. Lingakhuthwa phela ingxoxo lelo. Oliver Lisanga njabulo. Mukhe Mstube.